daba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle. Yikho esikutsho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usaphothe omunye weDynamos ongene egrounding laphanya ekhanya etshela iqembu egedini esibangane.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqwe libandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intatheli izindaba zephephandaba lobulembe lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahlele kaChina isicelo senhlanganiso ezine ezithi i-Confederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawa United Residents Association, iBura, i-Apostolic Christian Council of Zimbabwe, le abacholi bamabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcini isihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngikuze emsakazweni khonokho ukuthi kule ncwadi yamapholisa esiyalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule kungeladlakela phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebochiwe ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwani ndaba. Manje lizayenza njani ngakhona bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Yebakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Bonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Ngazi mfowethu khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basixotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyo ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudala ukuthi kube le ngxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MDC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala kobulawayo, isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani ke khona ngapho kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msikande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi ona lawa awabo amakhulu nalawa e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Khanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje ezitolo zona emalokishini kona kunjani, bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakathesi ngikhuluma kakathesi sizinda ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwethusela abantu kumbe bazame ukwenzani. Kodwa khanya ngani kwinto kwangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala lakhona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bekungani sokuyimpi ifikile. Ubona sifikile ama-trucks, sifikile amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona cabanga ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrathela ngi-peacefully, but lokhu ufuna ukwethusela abantu nje.
Ngokubona kwakho ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba i-presence yamapholisa lamasoja iningi kakhulu. Ngoba abantu sibesaba okwenzakalayo eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khona ukuthi bezihlalele bengayi emsebenzini, ngaba kuncedile futhi.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya, sikhamilele khona sizokhiyela ezindlini kade si ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lo.
Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukutshengisela mina mbona ngani zakona akusoze kusincede lutho akutshintshi lutho akusoze kwenze ukuthi yona umkhonomi uhluvuke kusasa usiqondile usuride instead iyasibuthela emuva kakhulu into emele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhonomi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhonomi nalowo usebenze and izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula angibi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle kuhle sibi uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulokuwumoya kodlame kulokumoya kokuvukela umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo so nxa sikhala sithi kona yena umkhonomi usile ubaba omnanga lowo upresident kakalungisa umkhonomi uzawulungisa njani umkhonomi onalowo thina siloko sisifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhonomi ngeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje kumele sisebenze ndawoni ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana lo muntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbambe unyawo lakhe ngibambe ngamandla sike kuthi ngeke wehluleke ukuphunyuka konabo uzahamba njani lowo muntu uyabe lokho emile ndawoni yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo lukahulumende uhulumende zama ukuhamba njengelungisa lona lalo labamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantwana uhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi
ye kodwa babuchuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula wena uthini ngakho
isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwani khonokwana kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngayo ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilinyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngojanuwari kwenzakele ngo-agasti kwenzakele sabona sicuma silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa yileven izimota salahlekelwa izitolo lapha emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaileven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo so isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba anto bantu into engamelangathi engaziphambanisi kuthi ona singacabanta umuntu wonke usesapota i-MDC bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakuzanikhefu abanye futhi abangekho bot i-MDC ngokuzanikhefu abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke kusasa akade ujova ahambe ayibambabambe into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela so kona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amakeni emgwaqeni ndingahambi anti abantu ona usukulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obe ngafuna ukwenza wena okufunayo ngako kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna kibe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla lezanu PF edalela ephalamende kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andubana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uMantshi kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo. Nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku kube ngumanzi ngalolo suku. Ngakho bekumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko ngokwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna, lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe ehluleke okungakanani. Nxa ngabe ungujaji athi izinqumo, kukhona ukuthi mhlawumbe umajaji athi we-High Court kuyabe lokho kuqanisa kanjalo abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi wenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehlula ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani. Nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe emagistrate court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesingisi set aside, ibekweceleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondisa. Okungavunyelwayo kungakuhlanga nje, asike sithi kusemagistrate court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe uyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphila kukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impheseni yena umajistrate yona leyo kumkati. Yikho kuphelesala ngakho kude kungafanelanga kwenzeke. Nangabe kule nto ezinye ababe kunje ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe khala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje majise ukuthi athi yena induna ibe lesala lapha kuya igwebe nyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye ecourt elandelayo. Icourt elandela i-community court kumbe i-customary court, magistrate lapho khalaza khona. Kube sekuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko esayithi ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7. ucela umbalele yami ngimsakazi ombono nanko yazi ukuthi kulusizi kakhulu kubuhlungu kakhulu ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdiweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdiweni ubotshelwani, uNdiweni ubotshelweze lizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusa uRobert Mugabe loba nanxa kusakusamakhiwa umsebenzi wezinduna kanti kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhangela izigaba phonxa ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona phe esigabeni sayo kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumende asuke ezigabeni, pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukuluza. Ngoba kube kukhona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa ungezanu ungasoyezanu uphushuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho uFo kaNdiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kusuka kuye bangena kumaduna owemfela buso, ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silobunzima esifakwe nguhulumende wezano komthwakazi. Akula nto ehambayo, akula mpucuko, zonke iinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo eSolsbury. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na? Ngoba kuzayizwa intando yabo bethemba ukuthi iy'nduna ziyabotshwa.
Abantu bakamthwakazi ngabe balalele balandela amazwi atshiwo abatshilwa Nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale eMpumalanga, kodwa masingakungeni. Ngabe bayalandela lawo mazwi yonke into ibezohamba kahle, bachiyane le nto zesitshabini, ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza kuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesishoneni, bachane labo? Ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lesikhukhula egugurawo? Ngabe nje bayekela bachane labo labona abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa, singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela, thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni. Ngoba bayenza nje bafuna ukuthi siyingene siyijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba yeluthingi abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo, kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni, yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Lina bantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate kathi bazodula imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikhalazo zabo? Chiyanani labo bademonstrate kathi libahluphelani? Yenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engaso zidle? Yekela abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi ku-Studio 7? Siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe ngoluqotho kakhulu ngendlela phezulu. Sibili silobuhlungu okwenza izinto, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilungelo loluntu, esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona Women's Day, Recognize Women's Day, Recognize ukuthukula kumama ngaphi, abantwana bamapholisa ekhaba omama, into eyangisayo phambi komhlaba. Shuwashuwa Sibili obhelive ugawule umuntu omdala besadalala ethi khona uhulumende lo uhulumende uhulumende uhulumende, lizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wena okwemali lakuntshontshayo lokho elikho livikele kwamahulumende. Ziyatshintsha izinto madoda, yalitshele lizagijima. Ongoniki Mangona kwakungaphi ngesikhathi sebe, ongo-Energy Mthodi khonokho, ungo-spokesman khonokho kwakungaphi? Ungaphi amalwanjonathan moya labantu leni? Ungaphi ukasukuwere kathesi? Liyakubona-ke, lizabona iqiniso elipheleyo, kuzajika lapha elizweni, lizakubona linabadalali, lizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlobo kuze libona ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa, indaba ezihloke yabamba labo bantu, why bengabadingi labo bantu? Which means they know who are doing this. Lizakubona oSaddam baya ngaphi, oGaddafi baya ngaphi, oBin Laden baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi,
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa. Mina angikwazi ukuthi kufuna kwale kufuna ukuthi kwenzakalani lapha elizweni. Bakithi kambe siyenzeni ngapha siyalamba. Akuyala nto ehambayo, imali akula, amagesi akula. Kumanje sijayelwa ari abantu bayabutsha, babutshelwana abantu. Kungathiwa yilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lomoya lapha eGwanda la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leWange bathe ngiyaphinda njalo, umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu leWangelele Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu leDynamos wachela igedi leWange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo. Kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane kanye yiyo kade idlala kuhle sibili kanye tizawina sibili. Usupport omunye weDynamos ongene egroundini laphana ekhanya etshela igemo egedini esipangane. Then kwase kuqaliswa kuba le-violence khona ngaphambi.
Manje nalowo obechela khona okade ukuchela ubotshiwe yini?
Kukhanya nje ngathi ubalekile waphuma ngaphandle. Mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi. Mina wahamba ngale setting lapho ukuthi kuhlezi khona ama-supporters eDynamos yikho sekuqalisa i-violence. Ama-supporters eDynamos ejike amambondela i-setting ama-supporters esiphangane, kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi lochi au atide wathanda ukuthi epino yamazi lochi udimpo wathanda ukuthi epospe yamazi lochi unomza
Tambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.